Nambungani into ekhathazayo kakhulu ngoba kwande ukuthi ungaba le nkulumo enjalo kwenzeka into ezinzi kakhulu intatheli izindawo esikhathini njeke zivotshwe nxa yokuthi abantu abawupolitiki bekhonona ikakhulu abawuhulumente intatheli indaba ziyake zande ukuthi zivotshwe kumbe zihlukuluzwe ngabantu bamabandla ekushiyeneyo kumbe ngabomthetho ukuthi ukwenza umsebenzi ube nzima.
Sizwa abanye abafana lo mnumzana Jaramba besithi bona intatheli izindaba sezihlasela abezombusazwe kungasakhathelekile ukuthi ngabe MDC kumbe ngabe ZANU-PF, yikho ke baza bambana bona bezombusazwe bethatha amanyathelo. Uthini nalo?
Umsebenzi wentatheli izindaba ukukhangela isisa kakhulu owenziwa nabantu abaphathe ngezombangazwe laba uhulumente esingathi to criticize and evaluate what they do. Nakuthi uCharamba uthi intatheli izindaba sezisenzenzela ukuthi esenti zenza umsebenzi wakho umsebenzi okufanele ziwenza ngemfanelo. Asonto ukuthi songafanele ukuthi abantu sebengalwa ngokuthi intatheli izindaba sezisenza umsebenzi wakho. Asomazwi amahle kakhulu ngoba siyazi ukuthi imali sebekhuluma njalo kuyasho kusenzakala njalo. Asikhangelele ukuthi uhulumende ikakhulu ngemva kwe-constitution enti ukuthi singabuyela kulapho esakusele esisuka khona lapho intatheli izindaba ezazihlukuluzwa khona. Ukhuluma onjalo kutshengisela ukuthi kufanele sinanzelele ngoba abantu labo esikhuluma ngabo benelise ukuthi benze anything kungenzeka ukuthi benze imithetho ibe nzima kumbe abantu abanjengabomthetho uhlukuluza intatheli izindaba.